kusobala ntungamili ukuthi ke laba bantu sebesenzwa ukuthi sebesesaba sebesesaba ngoba kobulawa ukutshengisile ukuthi kona ke umuntu ozakhethwa ke ukuthi amele kumbe abe ngupresident weparty nxa siya kucongress yimilo kanye engikhulumayo njalo ama province wonke abesekhulumile ke ukuthi kona bazakhetha mina ukuthi ngiye kuba ngupresident ke ku extraordinary congress bathe sebebona ke ukuthi kona undodalo vele abantu sebemfuna abantu sebefuna yena sebegijima ke besiyahlala ku WhatsApp besithi bayangixotsha hayi bo bantu angingeke ngixotshwe yi WhatsApp asenzeni izinto ezilengqondo sihloniphe abantu beMDC njalo sihloniphe lozulu wonke weZimbabwe ngoba sokusenziwa nguthoko lonkomitsho sokusitshengisa ukuthi kaba sahloniphi sebedle umsobho wezano yibo sibenza ukuthi baphambane benze izinto ezingekho semthethweni
Isizwa kuthiwa usuhambe emthethwandaba ubusiyadingani kahle kahle
emthethwandaba ke bengihambe ke ukuyaphikisa ke okwakuqala bazame ukuthi kona bathi sengisuspendiwe ke so ngasenziya emthethwandaba ukuthi ngiyokuthi hayi bo kakulunganga kumbe kalikwenzanga ngendlela lokho elithi lizisuspende ngakho okwakathesi ke nxa sembuyele emthethwandaba sengisiyakhumbuza umthethwandaba ukuthi hawu labana abantu sisathi sisamelele ngapha emthethwandaba ukuthi baphendule amacala abo sebebuya besiyadala elinye ngesilungu lokho esithi yi-court interdict yikho engikulungiselelayo la magqwetha okwamanje
Abe bandla lakho bathi uxotshiwe ngoba wena udlale bandla leMDC Alliance
Ngithanda ukuthi ngufake sobala ke kubalaleli ukuthi ke leyo nto eyokuthi ngumuntu we-alliance into ediniweyo into engasebenziyo ngoba ke abayibo ababuya labantu ababekaze bevota ngesonto kobulawayo kwakule list eyayilungiswe yiprovince yakobulawayo phakathi komkhokheli wayo uGift Banda lo North Bala wabo uNomvula Mkuni yibo ababuya le list yona leyo eyiyo eyayisetshenziswa kwa-accreditation ukungenisa abantu pho labo sokuthiwa ababuya lobhebhe babuye lobhebhe ngandlela bani awubona ukuthi kona kuyatshengisa ukuthi abantu abadala sebesiphelelwe ezingqondo sebesehluleka ukuthi benze izinto ngendlela eqondileyo kusobala nje ukuthi hayi amadoda lawa-ke asesesaba ubhebhe ukuthi kona nango sesiyabathathela akade bebona ngani sebekufaka esambeni